ku VOA Ndebele.
Levuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesibili mhla ka 8 kumpandula 2019 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Amadokotela ngafika athi bakustrike, istrike isebe singekho emthethweni. So kungekho emthethweni kungenzakala ukuthi amadokotela afake icala bathonisiswe banike isigwestisi.
Umthethwandaba we-Labour Court uzathetha udaba lokukhalala umsebenzi kwabodokotela namuhla, utsho ukuthi kusemthethweni na.
Kusadinga ukuthi kube lokukhulumisana phakathi kwenkokeli zamabandla amabili, le yajonge ukhetho lale yantshontshelwayo ekaPresident Ntsamisa lekaMnumzana uMnangagwa.
Ibandla le-MDC lithi nxa uMongameli Mnangagwa ezimisele ukulungisisa umnotho welizwe, kumele akhulumisane lomkhokeli walo uMnumzana Nelson Tshamisa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umthethwandaba okhangelane lokuxazulula ingxabano phakathi kwezisebenzi labaqhatshi owe-Labour Court uzathetha udaba lokukhalala umsebenzi kwabodokotela namuhla. Uhulumende umangalele odokotela laba enkantolo kulandela ukwala kwabo ukubuyela emsebenzini izolo besithi kumele akhweze iholo labo ngesilinganiso abasifunayo kuqala. Ngokunjalo uhulumende uthi umthethwandaba kumele unqume ukubana ukukhalala umsebenzi lokhu akukho emthethweni. Odokotela bona bathi kabakhalalanga umsebenzi kodwa bayehluleka ukuya emsebenzini ngoba imali yokugada kabalayo. Ukuhlaziya lolu daba sixhume incwethi kwezemithetho yezisebenzi uMnumzana Davis Ndumiso Sibanda. Sambuza ukuthi ubona umthethwandaba uluphatha njani lolu daba.
Indaba ezemthethwandaba lezi ziya ngokuthi ifike emthethwandaba yabanjwa njani. Amadokotela ngafika athi bakustrike, istrike isebe singekho emthethweni ngoba umthetho welizwe ule procedure yokulandela istrike nxa ukuthi abantu beziya kuya kustrike. So kungekho emthethweni kungenzakala ukuthi amadokotela afake icala bathonisiswe banike isigwestisi. Kodwa bangafika emthethwandaba bafike bathi bona hayi thina ukubuyela emsebenzini kasali kodwa lapha yindlala siyehluleko imali elisinika yona nazo. Ijaji imali abasinika yona yileyo lalei isingi phelelela bangasinika ufike lapha siyabuyela emsebenzini. Ujaji angabona i-argument yabi reasonable, ujaji angarula differently. So kuya ngokuthi bafike kujaji bafika bathini lokuthi ujaji yena ulalele wasuthiseka yini abakukhulumayo. So kuya ngokuthi amagqwetha abameleyo ayibambe ngayiphi indlela indaba leyi nokuthi emthethwandaba kumbe inkantolo ezalalela indaba leyi ujaji uzathini.
Kodwa
bavuma ukuthi baku-collective job action, hayi lapho ngabala ndawo lapho bangama khona umthetho uzabatshaya.
Kodwa bangabaxotsha yini umsebenzi wena ngokubona kwakho?
Bangabaxotsha umsebenzi bese bebaqhatsha kutsha babanike ama-conditions achiyeneyo ahamba evala izikhala lezi ebezikhona ezenze baya ku-collective job action. Kodwa bengikutsho-ke mina ukuthi ungaze uzivale izikhala lezi ungalungisanga uhlupho lweholo engike ngakhuluma ngalo, kuya kubuya zivuleke futhi izikhala ubuye ubuyele futhi uyeqala kutsha.
Nxa kukuthi zokwenziwe konke lokhu kumbe baxotshiwe kumbe baxotshwanga, wena ubona ngizani vele kade kungaba ngcono ukuthi balubambe njani udaba lolu?
Yikuthi bale belokhu bekhuluma. Ukuhambisana emthethwandaba amboni kunganika impumela ezanceda umuntu ngoba sikhuluma ngezisebenzi esithi zilama-specialist skills. Ungaze uzixotshe akula mnye umuntu oza kuyamdobha kwenye indawo umfake khonapho. Uzakubuya ubuyele kizozweni ezosebenzi uzozithi hayi madoda abafuna umsebenzi kabangene ngale ndlela and bazaphenduka futhi bona labana abantu kwesinye isibanga. Kodwa udubo into ekhona yikuthi udubo luyabe lungaphelanga, akulungise udubo lweholo. Ebesingakufisa thina njengamaZimbabwe ukuthi ngabe uhulumende uyahlala phansi lamadokotela azwisise ukuthi lanxa basuka ema-negotiation ephakathi kuqakathekile ukuthi yena njengomqhatshi abuyele ababizi ukuthi hayi madoda abuyani suze khuluma kulokuthi kuyiwe emthethandaba ngoba emthethandaba kungaze kuphiwe isigwebo kumbe kuthiwe yanini lapha uhlupho kaluyindawo. Ngijayele ukuthi indaba ze-labor you can't resolve them ngesilungu through litigation all the time.
Umnumzana Davis Ndumiso Spanda yincwethi kundaba zemithetho yezisebenzi ubekhuluma ecingweni loGibbs Dube weStudio 7 ekobulawayo. Ukukhalala umsebenzi kwabodokotela esibhedlela zikahulumende lokho sokufake izigulane esimeni esibi ngoba zingakutholi ukwelatshwa. Kodwa kobulawayo ikhansili yaleli dolobho ithi amakliniki ayo angamachumi amabili ayabelapha abantu abehluleka ukuthola usizo ezibhedlela ezibalisa esempilo lese United Bulawayo Hospitals. Sixoxele umgcini sihlalo wekomiti yabona ngezempila kahle kulikhansili ukhansilala Lilian Mlilo.
Ama-clinics ayesithi khansili odokotela bekhansili bakhona bayasebenza. Abantu bahamba bakhululekile amadokotela bayawathola akhona kuma-clinics ekhansili.
Kodwa umsebenzi owenziwa yila amaklinika awufani lalwana phela ongenziwa izibhedlela.
Lawa ama-clinics amakhulu lapho kubelethiswa khona bayabeletha khona ngala madokotela awekhansili. Abahlinzayo hayi abakho. Kunzima kodwa esibhedlela lezi ezinkulu ezikahulumeni.
Bengahlolwa ngudokotela bayaphiwa amaphilisi kumbe bayaphiwa i-prescription.
Bali bangafike ewindini laphana bayabhadalisa izimali ezokuthi baqalise ukuthi akhangelwe. Anti imali liyana yokuthi akhangelwe ngudokotela. Siya ngale emithini. Yikho lapho kuba le problem khona ngoba abantu abaningi isikhathi esiningi uyabe engelayo le mali enale incwele amaphilisi akhona futhi abenge. Yikho ngani kule hlupho-ke khona futhi uphele amaphilisi.
Kodwa leyana ebhadala ewindini imali engeneliswa ngabaningi.
Iye, bayenelisa abaningi. Kodwa ngokuthi umumo nje owelizwe ohluphayo ngoba anti uyabona umumo lowo abantu abaningi abala mali.
Labana benganelisiyo ukubhadala bayathola yini usizo ukuthi belatshwe mahhala?
Bayathola usizo but abayelatshwa mahhala. Thina esikwenzayo emaklinikhi sesithi kansile ukuthi nxa umuntu engala mali uyabuya le-water bill. Uyabuya le-water bill bamtshele bona abantu abasewindini ukuthi siyakunika isikhathi esingaka nga ungabhadalanga imali yena leyi sizayifaka emalini endle. Ukuthi sizayibhadala lapho sizuyabhadala irenti yabo. Thina yikho esikwenzayo asiqoshi bantu emaklinikhi esikansile.
Sike sakhuluma le nhlanganiso elwela amalungelo abahlali bakobulawayo isithi yona siyake yakhalaza kini njengekhansili ukuthi amakliniki lawana avule okwesikhathi eside ukwenzela ukuthi kwelatshwe abantu abaningi.
Sasizuza sibili isicelo lesi but thina ngendleko zokuthi khona ekhansilini lezi mali zakhona ezokuthi sibhadale bona banomongikazi azineli lokuthi njalo futhi uhulumende okwakhathesi wavala ukuchatha ukuthi abantu bachathe ade singakavumeli ukuthi sichathe kade sizwe bangathi besehluleka i-full day yona le ilanga eliyi-one zeshona khona fana bagcina sebesebenza ama-hours amore ngendlela zokuthi basebefuna ukuncedisa abantu.
Ukhansila Lilian Mlilo ngumgcini sihlalo wekomiti yezempilakahle kumasipala wakobulawayo ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Ibandla le-MDC lithi ukukhulumisana phakathi kukamongameli Emmerson Mnangagwa lomkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa yikho kuphela ukungalungisisa umnotho weZimbabwe wona oqhubeka ubhidlika ngamandla. Ibandla leli lithi ukukhwela mahlayana kwentengo yamafutha ezimota lezinye izinto ezijiyeneyo ezitolo kuveza sobala ukwehluleka kukamongameli Mnangagwa lohulumende wakhe. Lithi njalo inkulumo lezi kumele zigxile kunxabano ekhona phakathi kukaChamisa loMnangagwa phezu kwempumela yokhetho lwanyakenye. USithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele sikhulumeli sikaChamisa uDokotela Nkululeko Sibanda.
Idialogue ethiwele yenale evela ekuthini ukhetho kalibanga le mpumela eyavunywa umuntu wonke njalo ehloniphekayo. Kusadinge ukuthi kube lokukhulumisana phakathi kwenkokheli zamabandla amabili le yajonge ukhetho lale yantshontshelwayo ekapresident Nelson Chamisa leka mnumzana uMnangagwa ukuthi kulungiswe indaba yokuthi umkhonomi wiswa ungabi khona ngokwethembeka uhulumende okhona elizwe lezi baba kulesi sikhathi.
Ngezinye indlela inkulumo lezi aziqondanga kuhle zilungise umnotho welizwe ngokwawo. Ziqonda ukuthi ziqale zixazulule ukuthi onguye wanqobayo ngubani.
Inkulumo ziqonde ukulungisa ezomnotho welizwe ngoba phela okuwisa umnotho welizwe ngalesi sikhathi yikho lokhu ukuthi ubukhokheli belizwe kabuthembeke kabuthenjwa ngabazemabhizinisi laba ngaphetsheya kwamanye amazwe okugcina kusenza ukuthi kungabi khona abantu abafuna ukufaka imali kumkhonomi weZimbabwe. Laba lezizalwane zeZimbabwe eziningi azimthembi uhulumende ngaleyo ndlela kazifuna ukuthi sifake imali zisakhe amabhizinisi angaqhatha abantu akhulise umkhonomi. Khonokho isisukisela njalo siqoqa lasendaba esikhangelwe nguPresident uChamisa ukuthi kungabi khona ukuhlupheka ebantwini beZimbabwe kusenziwa ukuthi kulo hulumende ongathembekiyo.
Likubona ekuvuma lokho?
Ngibona ngani umkhonomi sekuvumile ukuthi khona kunjalo nje la ku-TPS document lakhe letwa TSP kanye nani wayisho njalo wazamudi ukuthi kube legitimacy kwi-economy. Ngibona ngani uyakuvuma mpela angeke awuvume sobale ebantwini mhlawumbe ukuthi wajoint ukhetho ngoba ngathi njalo kuyabe sesishuthi sesithi kafuna ukuba umongameli ebesedinga ukuthi acele ukuthi uPresident Chamisa amncedise ukukhulumisa abantu ngokuthi kulethe ukwethembana.
Lo kunguhulumente wokumanyana yini kumbelwano we-transitional wesikhatshana?
Khonokho ukuthi kungavunyelwana ngalithi uhlelo ngeke kube into singabe sayiqondisa kathesi ukuthi kungaba nguhulumende wuphi. Okuqakathekileyo ukuthi uPresident Nelson Chamisa ule 5-point plan yakhe.
Sikhangela ukuthi intengo yempahla iyakhuphuka mihla ngamalanga lokwenzakala ezibhedlela. Libona ingani lina belingakwenza ngcono yini lokhu njenge-MDC?
UPresident Nelson Chamisa bevele ngaso zafike kulesi sibanga ngoba phela abantu abafuna ukufaka imali kumkhonomi, abantu ababethemba ukuthi bangenza amabhizinisi lezi bebezabebaningi. Ngakho siyazi ukuthi njengalokhu kwenza nawo 2008-2009.
Ibandla leZANU-PF lithi selilungiselela ukhetho oluzayo luka-2023. Ubona uMnumzana Chamisa laye ubona yini umbuso njengoba ibandla leMDC lilokhu lisithi ukhetho lwajontshwa?
Siyazi ukuthi lakho kuliqhinga lokuthi izama ukuthi kukhohlakale ukuthi ukhetho luka-2018 lwajontshwa. Ngeke kulungiswe ukhetho luka-2023 kungakalungiswa ubulima lokonakala okwenzakala ku-2018 ngoba kuzabuya kuphindwe njalo.
Engafika-ke u-2023 kulokhu kungaxazululwanga udaba lokuthi owanqobayo mbani?
Angiboni mina kufike ukuthini benze umathanda njengoba besitsho. Ngibona ngani bazehluleka njalo lezwekazi le-Afrika ngeke livume ukuthi kube kulokhu kusibala kuganga okunjengalokho.
UDokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli we-MDC uMnumzana Nelson Chamisa, ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga we-Studio 7. Umongameli Mnangagwa yena uhlezi esithi nxa uChamisa efuna ukukhulumisana laye kumele angene kunkulumo aziqhubayo laba mabandla aphikisayo amancane eze Political Actors Dialogue ePoland. Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba le-Chronicle lithi umongameli Emmerson Mnangagwa uza kuya kwele Uganda namuhla ukuyaphatheka emkhosini wokunanza uzibuse walelo lizwe. Iphephandaba le-Herald lona lithi iziphathamandla ze-Reserve Bank of Zimbabwe sezithembise abantu abalamabhuku emali yakwamanye amazwe kumbe ama-nostro accounts ukuthi gazisoze zibathathele leyo mali. Sokuyisikhathi senu balaleli, lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
linjani Studio 7 labalaleli ngiyalibingelela igama lami uGabadela Ncube njalo engakutsho lapha ukuthi mabe sithi izano PF sithi yona isalungisa umnotho welizwe umnotho welizwe lo ngicela ukuthi besitshele ukuthi wabulawa ngobani ngoba mabe sithi basalungisa umnotho welizwe bawulungisa njani because yibo abawubulalayo njalo yibo abangavumi ukuthi balama sanctions abalungise izinto or else bechiye bephume usale kuphela kungalamuntu into engabangcono lapho ngoba indaba yabo kayikho ukuthi bethi basalungisa into abayibulalayo bona so bathi bebekezelele njani amadokotela manje a striker so mele bebotshiswe ipetrol yakhuphukisa ku $15 imali zabantu azikhuphuki makukhuphuka izinto kukhuphuka yonke into but bona bakhona lokho be umnango gogo beboda kuphela afuthi angaze mbone umuntu so yathi waroba ama election lelo lochiwenga wakhe khona manje sebebhizi sebesehluleka ukuthi belungise ilizwe hayi lokho kunzima lokho kona vele umnotho wangkhona ukuthiwa wafa lo wabula yibo angabe kuthiwa i-MDC edisalungisa umnotho ngabe kuyazwakala bona yibo ababulala umnotho asoke bekhone ukubulala ukulungisa into abayibulala abaphume kuphela abaphunge lapha abaphume basidina la bantu
mina ngiyogogo khanya ebengicabanga ukuthi abakhokheli laba bathi bengagula baye kwamanye amazwe bengabamukeli khona le mazweni labo behlupheke eZimbabwe lapha baswele ukuthi bazakwelatshwa ngobani njengoba na bengafuni ukubhadala amadokotela.
Salibonani basakazi beStudio 7 nabalaleli beStudio 7. Igama nguRobson Mwale ngilapha eRandfontein West Rand eJohannesburg. Bengisacela ukubuza ukuthi kanti le mali enje ukuthi izongena kule nyanga ezayo kaNovember izoba yimali iphi? Yiyo le amabhondi ebivele isebenza noma kusokuzongena imali enja kodwa iZimbabwe ihluleka bakithi. Isihlekisa ngamazwe kuba khona manje izinto zikhuphuka njalo nje wonke amalanga mihla lamalanga ziyakhupha abantu bathole nzima bahluleka ukubhadala labo dokotela. Ayi angazi ukuthi kungena imali enjani ngoba onolwazi ngizacela ukuthi kuna mayichi umlayezo wakhe engazisi ukuthi imali yohlobo olunjani le engenayo. Ma ulokhe kungena imali engalavalo engelasisinto engalingani lesi sindo semali kwamanye amazwe kutsho ukuthi kuzoba lukhuni. Ngiyabonga.
Sanibonani basakazi beStudio 7. Ngokwambono bengifisa ukuthi ngabe ezinye inhlanganiso ziyangenela nazo estrikini esenziwa ngamadokotela. Bonke abantu baseZimbabwe nje bavele batoyitoya bazama ukuthi kulungise umumo oselizweni ngoba akukhanya kuyiphambili ngoba kukhanya kuyaqina ukuba nzima kwempilo zabantu. Abantu bonke masingahlangana nje sijoyine siyenze into eyodwa amaqembu aphikisayo wonke ahlangana yezinto eyodwa ngoba hayi iZANU PF sesibonile isihlulekile akuhlangana vele abantu batoyitoye bonke konke emabhoda wonke umuntu atoyitoye vele kuvele kutshintshwe le government ngoba asiyiboni lapho eyakhona. Ukutshontsha kwayo ama-elections kwakungasizi ngoba babetshontsha ama-elections befuna ukuthi bona bazidlele imali yelizwe. Namanje kuyaqhubekela phambili kuyabonakala wonke umuntu okhangeleyo uyabona ukuthi ayikwenziwani kudliwa imali zelizwe kuphela ayikho into eyenziwayo ngalokhu uncedo balusiza ngalo abantu. ZANU PF kumele ikhitshwe embusweni.
Ninjani ngugodri Chuma emakorokoro. Nami nje ngikhuluma ngilapha njengomuntu nje ohlala ekhaya la kungekho khona imali yaseZimbabwe esebenzayo kodwa nathi sinje sithi ayangaphandle imali naye iyasihlupha ngoba mawuthenga ngayo ayilatshenji uzafanele uchitshenje uthenge iziphelele la usebenzise imali yeyinye izwe navaza kusinsikhathi akho right. Ngcono ukusebenzisa imali ayikube nechange ngoba bakutshela ukuthi i-R1 ayisebenzi i-R50 ayisebenzi kanti ezweni layo iyasebenza maye bayithathelani bafunelani imali yangaphandle labakhala ngemali awuyazi ukuthi ngcono useseyalapho izaba lechange i-change yehlupha uyabuya 200 rand noma 100 noma 50 whatever the change is dollars akhona manje uzathi imali isebenza njani isebenza ngoba they will never get the change ngeke bakuthintshe futhi
kweli yabona nje ukuthi umna kwakho sidlalisela imali nango phela ubuya phesheya leyo ukuthi ube edinga lama investors kathi waye engakhulu manje atshela abantu nasifuna ukuza umuntu utholele ngoba vele isihloko sisitsho sikudlalisa imali esibhedlela kula mithi amadokotela akhala ngamaholo amamisa akhala ngamaholo amaphoyisa sibale angithi ngababo ukuthi bona baholani kodwa la maphoyisa nawo cha abantu belambile la lamasosha wona kathi badlani abayidlala badlisa mende bashaya abantu belambile still befana.
Labo ke bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Sikhangele ezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Ugatsha olubona ngendaba zesiphepheli kumanyano we-United Nations solucele eleTanzania ukuthi lingabuyiseli iziphepheli zeleBurundi elizweni lazo ngoba lokho kulakho ukufaka impilo yazo engozini enkulu. Umongameli weRussia uMnumzana Vladimir Putin uthakazelele usuku lwakhe lokuzalwa ngempelaviki ngokukhwela lokwehla izintaba ezinkulu kweleSiberia. UPutin ofikise iminyaka engamashumi ayisithupha lasikhombisa 67 izolo. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili eMelika. Abebandla eliphikisayo elamademokrasi bayaqhubeka ngemizamo yokususa umongameli Donald Trump embusweni ngoba besithi wephula umthetho ngokudinga ukungenela kukamongameli weleUkraine kundaba zombusazwe weMelika. Kodwa uTrump uthi akulacala alidalayo. Uthi akwenzayo yikucela umongameli weUkraine ukuthi acubungule inkohlakalo athi yenziwa ngowake waba ngumsekeli kamongameli weMelika, uMnumzana Joe Biden lendodana yakhe kweleUkraine. Lanxa abebandla likaTrump lama-Republicans besimalaye, bakhona abanye kuleli bandla abamsolayo. Kambe haba kwamanye amazwe bona bathini ngokwenzakalayo eMelika lokhu? Sixhume incwadi ehlaziya ezombusazwe njalo isikhulumeli sikaMnumzana Nelson Jamisa uDokotela Nkululeko Sibanda.
Ngibona ngani into yokuqakathekileyo esifanele thina njengabantu baseZimbabwe kumbe base-Afrika siyibone kulesi senzakalo lesehlakalo esise-America. Yikho lokhu ukuthi loba umuntu engumkhokheli welizwe akekho ngaphezu komthetho nxa ephambanisile kumbe kucatshangelwa ukuthi uphambanisile uyalethwa-ke emthethweni abuzwe kahle ukuthi kathi kuhamba kanjani bese kulungiswa lezo ndaba nxa yokuthi zikhona izijeziso zibekwe. Ngibone ngani mina khonokho yikho okuyisimanga esikhulu kakhulu esifisa ukuthi ngabe siya kuthola kusenzakala kuzwekazi le-Afrika ikakhulu kweleZimbabwe ukuthi akula muntu ongaphezu komthetho wonke nje jikelele. Ngibone ngani nxa kuyikuthi kuzabe kukhona i-evidence yokuthi umthetho waqhanyulwa, ngibone ngani ama-Democrats ikakhulu endlini encane eye-Congress bangayenelisa ukuthi bamthole elecala bese bethumela kundlu enkulu yabo le Senate. Kungaselani khonokho ukuthi kuzaphumela njani isinto singafanele sikhangele nokuqakathekile ukuthi sithi thina kuyenzakala kwele America ukuthi upresident angathonisiswa.
Yena umongameli Trump laye uyalwa uyathuka nsuku zonke sebathukile abantu abaningi. Uthini ngalokho ngendlela aziphatha ngayo?
ngibona ngani mina kuzima kakhulu ukuthi sazi ukuthi kathi kungani khanye ngani umongameli wele America uyalwisa kangaka emhlabeni ucabanga ukuthi laba bam abakhangile izenzo zakhe bayamlisa nje kungela licala elikhulu angabe lenzile kodwa engingakutsho ukuthi okuthokozayo ukuthi kungasenani ukuthi angenzani kumba ngakhuluma efithini kubo Twitter umsebenzi wokuthi olunye uhlangothi lukahulumende lukhangele izenzo zika president ukhanya uzaqhubekela siya phambili khonoko kwenza sizichenye ngezwe leAmerica
njengabantu abase Zimbabwe abase Africa la bakwamanye amazwe lithini kahle kahle nxa libona yonke inyakanyaka le enzakalayo eMelika
Sibona nganyakanyaka le itshengisa ukuthi uhlelo lokuthi kube lo zibuse luzima kakhulu emazweni amaningi kakhulu njalo lethu ukuthi kube lokungazwanani kumbe sithi kube lokukhuluma ngendlela ezijiyeneyo kodwa kubuye kuthokozisa ukuthi kwele America khonokho kuyakwanisa ukuthi kwenzakale ezihlangothi ezijiyeneyo zikahulumende zenza umsebenzi wazo kungabi nandaba ukuthi upresident ngubani njalo yena uyakuthanda lokho yini kumbe akuthandi kusegcekeni ke ukuthi upresident uTrump akakuthanda okwenzakalayo kodwa umthetho uqhubekela phambili uhlelwa ngendlela eqondile
uDokotela Nkululeko Sibanda ohlaziya ezombusazwe njalo uyisikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa pela ihamba la Mabruna Peg Challengers ingoma esihle yabone kudlalate labo elicha bese qibela ke izindaba zekuseni kodwa singake hlukane sikhangele ebezihamba phambili umthetho ndaba weLabor Court uzathetha udaba lokukhalala umsebenzi wabodokotela namuhla ujolo ukuthi kusemthethweni na Ibandla leMDC lithi nxa umongameli Mnangagwa ezimisele ukulungisisa umnotho kumele akhulumisane lomholi walo umnumzana Nelson Chamisa. kwanele kodwa likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo 7:30 na mina lani asibeni sonke akusasa ekseni ngo 6:30 abavama ukusibukela ku Facebook siyaxolisa lamhlanje umtshina wethu ubungabambi kuhle olivalelisayo ngontungameli Nkoma kololokwana wamatukanduna.